Kukhanya sokunzima manje ngoba i-demand yangkhona seyiphezulu kakhulu e-transport, ngoba abantu abasathumela imali eZimbabwe, sebethumela impahla kuphela, ngoba abantu sebesaba ukuthi maybe kungagcina kungasela lutho esitolweni eZimbabwe. So kathesi abantu bathumela impahla eyiningi kakhulu, so kulomehluko omkhulu.
Kanti pho njengoba ezinye impahla zingavunyelwa ukungena eZimbabwe, likuhambisa njani?
Ya, kuyafana nje, bo driver bayawazi ukuthi bayenza njani, but kuyafana noma zivumelwa, i-duty yangkhona umuntu engabhadali i-duty kuyasokufana ngokuthenga eZimbabwe. So bayazama nje ngendlela zabo bo driver bacaphe nazo. Abanye bangena ngasemfuleni ngempahla bacaphe baye eZimbabwe.
Kuhamba njani ikakhulu kubusiness yenu?
Singathi kumuntu ozabe efuna ukuyenza imali kuyamphathisa, but masikhangela kupicture yelizwe, ikufa kwelizwe, ilizwe lifile ngempela.
Bona bebevele besuka yini abantu abaningi besiyabhalisa ukuvota?
Abantu abakaqalisi ukuyobhalisa ukuvota ngoba ilizwe i-information yangkhona yokuthi sokuqalisiwe kulokuza ukubhalisa abantu, abantu abakabe wazi kahle kahle ukuthi sokuqalisile. Plus iningi labantu liyabe lilinde ukuthi ma iZeki seyihamba ebantwini, hayi ukuthi abantu behambe kuZeki. So I'm sure bengaqalisa ukuvula lawana ama-mobile voter registration centers, abantu bazohamba bayoregister ukuvota.